Sibone amalunga ebandla elizibiza lithi Patriotic Alliance elisemngcelweni weboda esayidini leSouth Africa kukhanya baphethe imbhobho bathi bona bavimba abantu abeqa ibhodo ngekho emthethweni, abantu abachaphe emfuleni. Amavidiyo esiwabonayo lesikubona kumabonakude TV sibona bephendukisa abantu abathi bona abantu labo bangene emfuleni kabahambanga ngendlela okumele bahambe ngayo.
Khona ukwenzakalayo lokhu ubona ungani kungaba kubangelwa na ukuthi sokuzaba lokhetho khona ngapho kwele South Africa?
Indaba yabantu bokuza lapha eSouth Africa indaba esemlonyeni wabantu abaningi abama-political parties, indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama-votes. Lokho bakuthathela kuDonald Trump, abambona enqoba ekhethweni lweMelika, yaqala ukuba ngumongameli esebenzise udaba labantu bokuza ikakhulu ababuya eMexico. Yikho-ke kuthe ngemva kwalokho sabona amabandla amaningi lapha eSouth Africa sebeqala ukusebenzisa lokho okwenza ukuthi abanye kuma-election awe-local government bathola izihlalo edolobheni laseJohannesburg. So-ke njengoba sisiya ekhethweni yikho abazama ukuthi bakusebenzise ukuthi bathola amavoti, ngoba siyananzelela ukuthi ungatholakali kwemisebenzi eSouth Africa kuyanda, kanti-ke le poverty iyanda emalokitshini. Yikho-ke bazama ukuthi basebenzise selokho kubonakale kuma-South Africans ukuthi okwenza ukuthi bangatholi imisebenzi lokuthi kube le poverty umbubuyanga kwenziwa ngabantu ababuya ngaphandle bese befuna ukwakha isithombe sokuthi abantu abavela ngaphandle abagcwele e-South Africa bavunyelwa libandla elibusayo le-ANC.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi lina njengenhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe lithi kwenziweni ngodaba lolu?
Thina okwethu esikutshoyo ukuthi abantu nxa besiza eSouth Africa kumele bangene ngama-passport. Kasicabangela ukuthi kulo muntu namuhla ongabe lokhu ebuya engena emfuleni. Singasabali ukuthi kula bantu abavimbileyo, kodwa kuyingozi ukungena emfuleni. Umuntu angahamba namanzi, umuntu angadliwa ingwenya. Futhi abantu bahlukunyezwa, ikakhulu abantu abangomama nxa behamba egangeni. Abanye babethwele abantu, kuyahlukumeza kakhulu abantwana. Yikho thina esikutshoyo ukuthi abantu abathatha ama-passport babuye ngendlela esemthethweni. Lokho-ke okwenziwa libandla le-Patriotic Alliance le-South Africa labanye abafisa ukuthi bathi bona baya e-board ukuyavala, lokho kwenziwa i-Patriotic Alliance, sicabanga ukuthi lokho kumele kukhangelwe yi-South African Police Service, le-Department of Home Affairs, ngoba yibo okumele ba-patrole zona ziyani izindawo. Siyabonga.